siyacela abalimi ukuthi ibheli lapho ungakalikhulele enkomeni lithukulule ulivuthuze ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo zidle. Ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esiyibiza sithi i-heartburn disease. Ngoba iwaya kayisoze igaywe isisu senkomo. Instead izahlaba isisu senkomo, uzathola inkomo yakho ayikhanyi ukuthi bulawake yini kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba labo nhliziyo.
Ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kutshiyana njani ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba kwehlukaniswa njani?
Ye, into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulokungamatikiti okunanyathiselwe emasakeni. Itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni. Zintathu izinto eziqakathekileyo. Okokuqala, sithi thina i-crude protein. Kufanele itikiti lele litsho ukuthi i-crude protein ingakanani. Ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi. Iyakhuthaza isisu senkomo ukuthi senelise onjani ukugaya ukudla. Okwesibili, kufanele kube elokhu esithi energy kumbe amadlavuzane. Into esibili abalimi omele beyikhangele ukuthi energy ingakanani. Then bese ngigcina ngokuthi i-fiber kumbe esingathi utshani lento ezifana lalezo ukuthi khona kunenge ongakanani. Yikho ukudla abantu akumele bekukhangele. So i-fiber ingavela etshanini, ingavela esifubeni, i-energy ingavela emunjini, ingavela esifubeni. And then o-protein bengavela kubo-cotton hulls, kubo-soya bean cake, labo-cotton cake. Yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo-protein. And then amadlabuzana afanana lama-carbohydrates. And then okunceda ukudla ukuthi kugcwalisisu i-fiber.
Inapitapi kuyini? I-molasses?
Hayi, aso molasses, angizange angayiqambi molasses, inapitapi ithethe okuthiwa yi-urea. And urea iyancedisa ukuthi izifuyo, izisu zazo, zenelise ukugaya utshani obomileyo. I-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy. Ngenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyangukuqambileyo okuletha amadlabuzane. Enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi, whether litswayi liyi-block kumbe litswayi lele esithi i-coast salt, liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi ngoba isisu senkomo nxa singelamanzi phakathi kasisebenzi.